Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 21 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani zilukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe unkosikazi Grace Mugabe ujongene ngemihlangano yakhe ayenze kundawana zelizwe zonke.
Akula abantu abasekela laphana abantu balandika thathe ukudla kwabo lokhanga abanye babethathela ukudla lokhanga kwaba kulandayo. Nga esekelwa ngabantu asambele kuma elections kusasa thina savaka kumjuru phambili.
Esile ngxoxo lomnumzana Matson Hlalo ilunga lebandla le-MDCT oseke wathiwa uxotshiwe kuleli bandla.
Mnumzana Tando okokuxoswa ngikwazi kodwa mina ngazi ukuthi indaba yami isegudini yalungisa. Sizama ukuthi siyilungise kungabi labantu vele abaxotshwayo ephathini ngoba iphathi ifuna abantu abaningi.
Kuhlelo lwabesifazane namhlanje silubhekise eLupane lapho esizezwa khona ngemizamo eyenziwa ngabomama ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Grace Mugabe obeke wama ukwenza imihlangano yakhe loZulu esipha impahla ukudla lamathilakida useqalisile njalo imihlangano yakhe. Imbuzo esikhona ngethi kanti vele ujongene ngokwenza imihlangano. Lanxa uZulu becabangela ukuthi unkosikazi Mugabe wenza imihlangano okudinga usekelo lokuthi abe inhloko yelizwe, yena uyalandula limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sexuku labenhlanganiso ethiwa People First engakabi libandla kodwa icatshangelwa ukuthi izakhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru umnumzana Max Mkandla.
Okwenzakalayo lapha yokuthi iqhuba selitshonile kakhulu kulumama lo usewanewa bonke abantu sefanane lokuthi vele ngumuntu ongenamuntu. Wonke into ayenzile la ayenza khona kathethi ngayilunganga la esezisola. Okukhona yokuthi kakubekwe kuhle izinto zonke ziyo ngendlela esobala. Abantu betshengise indlela yobukhokheli. Uphambaniseko sokukhona kakhulu thina as war veterans sesithethiswe kakhulu kulumama lo. Ongazenge vele evangayo vele ongazenge bekhona leduzane lempini. Lanxa engathi nobhuti bakhe labo babesempini wazise ngathi. Kaiso passport ukuthi yena sengakhuluma kubi ngabantu ababe ngabalweli benkululeko. Ukusithethisa kakhulu lokhuya. Njalo yena ngokwakhe leli lizwe kaZimbabwe. Ngokulwa labantu ababese ngama-war veterans. Kuthi uthi ulwa labona ababasembuthweni. So ngumuntu ongaso ongelambeleko yokubeletha isizwe. Abantu bengalandeli uGrace. Abantu abagcine ilizwe leli lingavele liqala ukuthi likhokhele nomuntu onjengoGrace. Kuyafana lokuthatha uthiyanga ukuthi ongakhokhele ibhora. So uGrace umgabelwana nasifuna ukukubona senziwa.
Kodwa ke nxa sikhangela ukubana bakhona abaningi kakhulu abamsekelayo lamawovethi lawo labanye abanjalo ungathini wena?
Akula abantu abasekela laphana abantu balandika thathe ukudla kwabo lokhanga abanye babethathela ukudla lokhanga kwaba kulandayo. Nxa esekelwa ngabantu asambele kuma-elections kusasa thina savaka kumjuru phambili. Yena-ke kuma lo mjuru lapho zabona khona ukuthi ngalabantu. Abantu balanda ukudla kuphela lokhanga abanye bayafoselwa bayethuselwa and so forth. So akula lutho lapha akula muntu ohamba voluntarily lapha. Abahamba voluntarily bayathatha ukudla lokhuyana bekugidele sterekhi bemqakazela izandla uthi akhulume kakhulu ehle kuphuma endleleni. Abantu behle bembona ukuthi khona vele kayifi into ayiyo yona. Abanye ngabethu sibathumayo ukuthi abaqambi khona laphana besebona wazona babantu abaningi. Kathi sithi yathi nabambe bephi ukudla nemali yona leyo lama-projects kathathe.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sexuku labenhlanganiso ethiwa People First engakabi libandla lezombusazwe kodwa icatshangelwa ukuthi izakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Udaba lukamnumzana Matson Hlalo owasa ibandla le-MDCT emthethwanindaba ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba engavumelananga lempumela yokhetho lokudinga umgcini isihlalo webandla leli kobulawayo lokhu lungacacanga. kumaviki amabili adluleyo kube lembiko ethi uhlalo sexothiwe kuleli bandla kodwa uhlalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esebandleni lele.
Hayi mina mnumzana Gandla okokuxoswa ngikwazi kodwa mina ngazi ukuthi indaba yami isegudini iyalungile sizama ukuthi siyilungise kungabi labantu vele abaxothwayo ephathini ngoba iphathi ifuna abantu abaningi.
Lona udaba lokubana ube ngumgcini sihlalo lonakele uhamba njani?
Hayi ngathi sizakhuluma ngakho sesiqedile lokho okwenziwayo kwamanje. Sizakhuluma ngakho sesiqedile ngoba kumele ngathi kusegudini lokuthi kulungise khona impumelelo yakhona sizalazisa.
Nxa usithi isegudwini kutsho ukuthi ikweyiphi ikomiti, i-disciplinary kumbe ngeyiphi?
Hayi aso disciplinary, ikomiti ekhangele ukuresolva this political.
Lona liqiniso na ukuthi kulokuhluphana kobulawayo esigabeni sakobulawayo ukuthi kulabanye abasekelayo yena kuzokuba labanye abasekela unkosazana Khuphe?
Hayi mina okusekelana ngoba ngani into engasoze ngakhuluma ngayo. Lapha nje sikhuluma ngezinto emele zenziwe ezihambelana le-constitution yethu kube lokhu ukuthi kulabantu singathi thina kumbe kwesi sikhathi abayinanzi abananzeleli ukuthi yonke into ehlanganisa abantu kumele kube lezimiso ezibhalwe phansi ekumele kube yizo ezilandelwayo kumbe ezisetshenziswayo ngesikhathi sokuthi kulokuphikisana. Yikho khonokho ukuthi kulalaba abanje lalaba abanje, hhayi mina ngiboni ngani kuyabe kusengqondweni labantu khonokho kukhangelwe ukuthi kulabantu abama ekuthini basisa ukuthi izinto zethu zisebenze indlela yezinqumo eziyabe zibhaliwe ukuthiwa into enzingeconstitution. Yikho lamazwe siba lama-constitution le-bureau society layo.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo, isiphathamandla sebandla le-MDCT engusenator weMakhokhova, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Untombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe unkosazana Patience Malaba okuhlelo lokufunda oluthiwa One America khonapha kwele Melika uthi usefunde okunengi okuzamphathisa engaphenduka ekhaya. UMalaba uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngohlelo lolu oluqutshwa inhlanganiso ye-International Research and Exchanges Board phansi kogatsha lwe-State Department ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikakhulu umsebenzi wami ukhangele kakhulu ukwakha amandla uzabelo zonke lezi engizigqambileyo lokuzinelisisa ukuthi zisise ukuthi zilamandla okukhetha abantu abangabakhokheli babo, zilamandla okuthi abantu abangabakhetha njalo baphinde babakhuphe, njalo zilamandla okuthi zicele laba bantu ukuthi baveze mgceke into abazenzayo khona ngale ekubumbeni kwabo imithetho lasekusebenziseni ama-resources elizwe. Ikakhulu umsebenzi wami ukhangele ngigxile kakhulu ngomsebenzi we-election akade senzakala lapha e-Washington State. Umsebenzi we-election thina njengenhlanganiso besingena ku-process yokukhetha abakhokheli abayibo abamela lolu daba lokuthi abantu abangabazi kuleli lizwe, abantu abayiziphepheli kuleli lizwe, labantu abemhlobo emnyama leminye imihlobo engasiyo makhiwa benelise ukuthi babele lizwi ku-process yokukhokhelwa kwaleli lizwe.
Ye, singathi belikwenza lilabo bani konke lokho?
Besikwenza sile nhlanganiso, ngile nhlanganiso le yisebenza la kuthiwa i-One America. Njalo besisebenzelana lezinye izinhlanganiso ezikhona lapha ezithiyeneyo ezikhangela ngendaba zokubusa kwelizwe, ezikhangela njalo ngendaba zokuncedisa abantu abafikayo kuleli lizwe ukuthi bangene kulizwe bazwisise ukuthi impilo yalapha iphilwa njani, benelise labo ukuphila lokho abakuthi i-American Dream.
Nxa sisibona ke esingathi sukufundile kakhulu ongahamba lakho ekhaya kuyini?
Ngikufunde kakhulu ngikunanzelela ukuthi lapha elizweni laseMelika kulokwamukelwa kwembono okuthiyeneyo lalapha emvela khona, kulendlela yokuthi abantu nga befisa ukuthi nga kuyi election babe kwazi ukuthi sithina sizakhetha umuntu onje, umuntu onje simkhethile nje ngoba umela indaba yethu leyi laleyi. Indlela nje kade bekuqhuba ngayo lami ngikwenza ngikhona lapha bekungenelisisa ukuthi ngizwisise njalo ukuqakatheka kokuthi abantu kumele bavunyelwe ukuthi bakhethe abakhokheli ababafunayo. Abantu kumele bancediswe futhi ukuthi bazwisise ukuthi umkhokheli oqakathekileyo njengoba ama-civil society organizations ekhona avunyelwe ukuthi batho ukuthi umkhokheli oqakathekileyo sigaba ngulo uqakatheke ngalokhu lalokhu, bancedise abantu ukuthi bazwisise ama-choices abalawo kuleyo process yokukhetha abantu. Ngoba ukukhetha abantu kumele siwunanzele ukuthi kumele kuncedise ukutshintsha impilo zethu.
Yes, ngathi-ke khonokho-ke eZimbabwe bangakuvuma yini ukuthi uqalise ukukwenza?
EZimbabwe kungaba nzima uqalise ukwenzakala khonokho ngoba sonke siyakwazi ukuthi ihulumende yeZimbabwe ayamukeli imbono. Ihulumende yeZANU-PF iyancindezela njalo ayivumeli ukuthi abantu benelise ukukhuluma ngendlela abafisa ukuthi bakhulume ngayo lokuthi bakhethe abantu abafuna ukuthi babamele.
Lo-ke nguntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe, unkosazana Patience Malaba, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni engapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilo sithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lomamoyo uMrs Ndandambula owelupane ward 28, yena ochazisela ngohlelo abaluqhubayo njengezakhamizi zalindawo olokuwoda impahla eSouth Africa bezithengisa kanye lemizamo abayenzayo ukuthi belime ukuze bethole isivuno esingcono lonyaka. Siyakwamukela kuhlelo.
Lonyaka kunzima sibili ngezulu lonele lingananga kuhle. Kungani okuyizinto esikwenzayo kakuphuthi kahle ngendaba zokuthi hhayi kasisabhalansanga ngoba vele lapho esibambelele khona sibambelele ekulimeni. So ukungani kwezulu kungani kusibisele emuva mbijani ekulimeni lapha nxa silime kuhle hhayi kule nhlelo eziningi esizenzayo sibili eziphathelane lamaklabhu okuthi siyakwanisa ukufuya inkukhu, siyakwanisa ukufuya ihoti, sisenza konke nje okuphathelane kwempilo kwenzeka ukuthi sikwanise nje ukufundisa abantu abethu.
Sokuyisikhathi sokulungiselela ukulima, lina kuyini elikwenzayo?
Khathesi nje sisagebha amagodi emasimini ngoba kulohlelo lolesalufundiswa ngabezinzini elokugebha amagodi emasimini ulungiselela ukuhlanyela lokho abasifundisa khona. Sisagebha emasimini nje siyabiya lokubiya sivalela nje ukuthi inkomo zingangeni.
Kodwa kuyathembisa yini?
Asiboni ngoba izulu lakhona lokhe lingani bithi lifuna ukuqala ukusewula kodwa kulomoya liba lomoya omkhulu kakhulu ukuthi vele liyagcina libhephukile amanzi angikhona igcine engasathophelanga phansi.
Ukuchisa ke?
Hayi, ukuchisa khona kuyabulala la. Kuyachisa phe. Kuchisa sikulokuzwa abantu bonke bayakhala, abantu sebeze bebulala la ngamakhanda elanga yilo ukuchisa. Izifuyo kulezi nsuku ziyacuba. Ziyacuba lanxa sizisa edibheni, izifuyo ezicuba sivusa insuku zonke. Akula ukuthi kuthane ezinye zabe zicuba zimithi. Ukudla kwenkomo sokukulutshwana lapha egangeni sokuthile. Amahlamvu ezihlahla akabi khona ngoba izulu langikhona kalikani. Amanzi inkomo sizinathisa esiboraneni, amanzi asiwatholi lula. Amanzi thina siwakakatshana esigabeni lapho esihlala khona, sahlala esigabeni se-forest. So amanzi vele siwakha endaweni ekhatshana ukuthi siyahamba o-45 kilometers sisiyawukha amanzi. Ngenkomo nazo ziyahambela amanzi yikho futhi okunye ukubulala inkomo.
Kuyini elikwenzayo njengabomama lapha ezindlini nqa kukubi kunje?
Okwakhathesi esesakubona kungcono ukuthayelana izimali amakilabhulasi sihamba sisiye South Africa siyewoda njengobana irandi liwile. Lokhu kuyasiphathisa sibili ekuweni kwerandi ngoba singatshayelana amakilabhulapha sitshayelana izimali ekuthengiseni iinkukhu zethu lamathendile. Siyatshaya izimali sibe sesitshintsha-ke sesithenga amarandi. Singahamba siyewoda ngale sibuya sizongenisa ngangangapha sithengithengisa izakhamizi. Lokhu kuyasisiza sibili ngoba idola langikhona lingani lingconywana lona ungalitholi.
Kodwa baningi yini abayitholayo imali yokuwoda leyi?
Hhayi, lokhu kwenziwa ngabalutshwana abatholayo. Abanye kunzima, kunzima okulapha sibili abantu bayafa ngoba indlala yangikhona inkulu kakhulu.
Ngezinye indlela ukuwa amandla kwerandi kulincedile kakhulu.
Thina kithi esitholayo kusisizile. Njalo le mpahla esizithengisayo abantu bayazama ukuyela ngoba yona imigani amankomitho sesiwoda khona le South Africa. Abanye bayathenga ngenkukhu, abanye bethenga ngemali. Inkukhu leziyana sesuke sesiyazithengisa koBulawayo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loMamoyo uMrs Ntandambula oyilupane ward 8 esixoxelayo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lithiye indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutshali. Lami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo yeCastle Premier Soccer League isifika kwamlindo yagcina njengoba sekusele emibili nje kuphela. Ukuhlaziya limidlalo sixoxe lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuze sizwe ukuthi yena ubona ngani njani ukuthi kuzozalwa nkomoni.
Kwakhathesi kunzima masikhangele iqembu thiphenini liphezulu kulokho nge-2 points lulwana-ke liyabe likhangele ukubana linqobe ukuze likwanise ukubana libe lokhu likhokhela phambili. Kodwa amanye amaqembu anjenge-SC Platinum yona ezabe idlala le Caps izabe ikhangelele ukubana inqobe layo kulo mdlalo, kodwa ikhangele ukubana i-chicken in mhlawumbe idliwe kumbe i-drowe le Harare City. Kuzokuthi layo iqembu elingu-number 3 ele Dynamo lona elizabe lidlala le Chapungwe eHarare likhangele ukubana linqobe libe selikhangelela ukubana lawa amaqembu amabili ichikenini kanye layo FC Platinum zinqotshwe ukuze ibuyele njalo emfanekisweni we-league title. Yona-ke iDynamo sabaningi kade sebetheka yilawo amathuba okubana ibe khona ku-league championship, kodwa ngenxa yokubana iwinile phakathi kweviki kwathi lawa amaqembu amabili adrowa isikhona kumfanekiso we-league title kuzaba-ke imidlalo emnandi. Kanti-ke lakho phansi ngale kunzima iqembu letsholotsho lizahlala liyayilenda likhangelele ukubana linqobe, kodwa le-Buffaloes lalo lizabe likhangelele ukubana mali siya khona lethukelene triangle lidlale kakuhle linqobe likhangelele ukubana mhlawumbe itsholotsho inganqotshwa lizabakwazi-ke ukuthi iqembu ledongo kanye lelewawa wona asarelegetwa. Kukhangele ukubana kubone ukuthi iwaphi amabili azabe joyina lawo maqembu phakathi kwayo-ke yona itsholotsho kanye le-Buffaloes ukunye le-Flamville.
Lo-ke bekungumuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Kambe unkosikazi Grace Mugabe ujongeni ngemihlangano yakhe ayenza kundawana zelizwe zonke. Sibe le ngxoxo lomnumzana Matson Hlalo ilunga lebandla le-MDCT oseke wathiwa uxotshiwe kuleli bandla. Lingakhohlwa-ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande Lilale.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.